sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 kuNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDCT likhangelelwe ukuthola imali efika i-$59.9 million nemali yeZimbabwe eyawonalo umnyaka phansi komthetho we-Political Parties Finance Act obekufanele itholwe yi-MDC Alliance.
So ezanu mayibona besiswaka ijabulo ukuthi ngoba bayakhathala bayadivayida amavoti abo amanye ayekulo amanye ayekulo.
Ibutho selisize abantu bemaphandleni kuhlelo lokujova izakhamizi amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 endaweni ezigoqela iNtephe eGwanda.
Bekulabantu abaningi abebengenelisa ukuthi bayefika ezindaweni kahlatshwe ngenxa yama-transport ubudala lakho konke okunye lokugoga, kodwa benelisile ukubana bafike laphana. Inani labantu bonke ababahlawule esigabeni sakithi lesi lingu-1476.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora likhangelelwe ukuthola imali efika izigidi phose ezingamachumi ayisithupha $59.9 million ngemali yeZimbabwe eyawonalo umnyaka phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Umthetho lo uthi imali le kufanele iphiwe ibandla le-MDC Alliance, njalo umnumzana Monzora usegcizelele ukuthi nguye umkhokheli walumanyano ngoba umnumzana Nelson Chamisa owaziwa njengomholi wawo kakhethwanga ngokusemthethweni. Ngalokho ayisikho kwakuqala ukuthi i-MDCT yamukelele imali, njalo siyaxoxisa amalunga edale lephalamende akhethwa ekumanyano we-MDC Alliance isithi awalandeli izinqumo zalo kwabekwa awalelo bandla. Ibandla le-MDCT selake layithola imali le eminyakeni edluleyo. Imali le ngenhlelo zamabandla ezombusazwe kusiya ngokuthi athola amavoti amangaki kukhetho, njalo ibandla le-ZANU-PF lona lithole izigidi ezilikhulu lamachumi amane amadola 140 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe okhuluma ezimele.
Kule possibility yokuthi kunenkalakatha yesandla esifisa ukuthi bona la amaphathi womabili, of course ekuqaleni kwaba yikuthi amaphutha ayo i-MDC diwaba manager ayo inkubo okuyi-change eyenzakala kumakusiva uthwangirayo abakwenzanga kuhle abayiphathanga kahle inkubuenaliyana yavela nje yahlanyela ukhophe phakathi kwabo. And njengoba kushiwo ukuthi sometime kwesinye isikhathi imfulu ingena ngenxeba, kwangena imfulu lapha ekuqabaneni wabo ekwehlulekeni wabo kumaneja inkubu, and kukhanya iyangena ilokhu ingena mpela isebenza ukuthi inikeze i-advantage ibandla elibusayo i-ZANU-PF. Ngoba ukulwa kwabo nokucabana kwabo nokudosiyana kwabo khonokho nokudicida kwahulumente ukuthi banika bani imali, kwamkele nje kuncolile kuyakhanya ukuthi kukhona ukushaya amanzi uma ubhekile. Asiyo nto nje yenzakala ukuthi hhayi into yomthetho ukuthi le iphathi kamanzola yiyo ebambe amanzi, hhayi imfulu le lokhu ingena igqila isebenza mpela isebenza i-advantage yebandla elibusayo. Ekugcineni okuzenzakalayo ukuthi ukuxabana kwabo nabo ababili yikho kuzanikeza-ke iZANU ngo-2023 kuyele fute embusweni.
Siyabona njalo abanye besithi ngabe umnumzana Chamisa uyaguqula ibizo lebandla lakhe, kambe lokhu kungasiza yini njengoba sibona leli kamnumzana Monzora lisithi lizancintisa kukhetho njenge-MDC Alliance?
Lokho kwesinye isikhathi kashani ubuzu kati why ama nangatisi njenzi maanga uwenzela wana kuyi waso bani kuti umaye ziwe aso vile mja asuse longu kukulu kwa kishani kukubuge lukashani uzbuzi ya mbele waini mwakaye ziwa kono ifu ibanza lika chansa kuti mbele nifunu unendita na litatu mbuso jitia mbile futi tina kashani nyemba kwa kama lika changirai patikashe nyemba kwa wene lisa wako they are unaffected.
Sibona kusenzakalani ke kukhetho luka 2023. Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcweti ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye eseSouth Africa. Ibandla leZANU-PF lihlezi lisithi alilamlando lokwenzakala kumacele wonke awe-MDC. Ibutho leselisize abantu bemaphandleni kuhlelo lokujova izakhamizi amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngocweleyo.
Umsakazo we-Studio 7 uvakatshele eNtebe ngolwesithathu kuleviki lapho bekugqokozela esikolo seNtebe Primary izakhamizi biye ngobuningi bazo ukuzohlatshwa ejekiseni okwenqabela i-COVID-19. Izakhamizi esiqoqelazo zithi zithethe lelinyathelo kulandela ukumemetheka kwaleli gciwane emaphandleni. Umnumzana Gift Spando suke khona la eNtebe oleminyaka kuzalwe ngamathumi amahlanu 50 ngomunye walabo abavuke emadabu kakusa ngolwesithathu ukuzohlatshwa.
Kwenze saba sizohlatshwa ukuthi umkhuhlane lo uyabulala uyande ugcwele iganga lonke. Mna sifike ekuseni ma-6 silapha eNtebe, hayi kuhambe kuhle kakhulu, sinabona okuluhlupho khona.
Umnumzana Bongani Ncubela uthi uthethe enyathelo elifanayo ukuze azivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Ndethe lapho ukuthi ngizohlatshwa umkhuhlane lo khona we-COVID-19 ukuzovikela umkhuhlane lo. Ngakukhutheza abantu ukuthi abangadeleli umkhuhlane lo ngoba awukwaziwe ukuthi ubuya nini njani, ubuya njengesela.
Unkosikazi Betty Moyo osuka kusobhuku umnumzana Gift Moyo ngomunye wabahlatshwa ejekiseni le wakhuthaza ezinye izakhamizi ukuthi zithathe inyathelo elifanayo.
Sorry ke teke thabiwemo kuze kuthi buthuku go ubuyikotsi nthabuta so kakere ere ke teke thabiwa gore nthabule buta kwa kwampulaya ni bangwe ke bakhuthaza ka mata magae gore abate ba thabiwe ba khumane bophilo.
Unkosikazi Janet Judge owekhona line uthi kumethusile ukubona abantu bephela ngenxa yalo mkhuhlane okubangela ukuthi azokwamukela lo mjovo.
Ngibuye lapha engikhethe ukuzohlatshwa injekiseni yokuvikela i-COVID ngenxa yokuthi umkhuhlane lo ngizwa sibili ukuthi awumanga kuhle, so ngizame ukuthi ngizivikele lami noma sibuya kimi ungangilimazi kumbe ukumbulala.
ukansila wentepe mnumzana Miklas Ndlovu uthi uhlelo lwabebutho lokuhlaba izakhamizi emaphandleni lusize kakhulu asebeluphele.
Bekulabantu abaningi abebengenelisi ukuthi bayefika ezindaweni bahlatshwe ngenxa yamatransporti, ubudala lakho konke okunye lobugoga. Kodwa benelisile ukubana bafike laphana. Inani labantu bonke ababahlabileyo esigabeni sakithi leli lingu-1476. Yikho besikufisa njalo ukuthi inhlelo kazibuye ebantwini, kungabiyiwo amasosha wodwa. Zonke inhlelo zikahulumende kazibuye ebantwini njengakho lokho okwenzakeleyo.
Ibutho lakuleli liqale ukuhlaba uzulu emaphandleni Jackson le kumaviki amabili edlulileyo lincedisa abezempilakahle. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiSentepe Gwanda ngu-Albert Ncube.
Silokhe sikudaba olufanayo, asizweni usikhwicamfundo eLopis Banda. Ingcweti ecubungula ukusebenza kwamajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 esichasisela okuningi ngokusebenza kwawo langendlela yokuzivikela kulo mkhuhlane.
Ingena ngamakhala lomlomo. Nxa ulamakhala ulomlomo izangena ube le infection ayivimbi ukuthi virus ingene emzimbeni. Okuvimbi ukuthi ingene emzimbeni ngama mask esiwagqokayo lokugeza izandla. Ungakuyekethekisa koneka okwama mask ugeza izandla ukumakhashana labanye abantu izangena ivirus emakhaleni. Kodwa nxa uvaccinethiwe kukalutshwana ukuthi ugcine usesibhedlela, kukalutshwana ukuthi ugcine ubhubha. Wakhitshwa isikhwicamfundo umakunikela kathesikathesi ukuthi yikho kwabonakalayo ukuthi ababevele bevikelekile ngevaccine bavikeleke ababhubhane. Ababengahlatshwanga ivaccine iningi labo yibo ababhubhane. Izangena nxa kuyikuthi kawugezanga izandla, kawuvalanga amakhala lomlomo, umi phakathi eduzane labanye abantu. So kakuyistop ukungena. Ukustop i-severity of infection. Uyagcina usesibhedlela na? Uyagcina usemoshani na? Yikho ekuvikela i-vaccine leso.
Abanye ke laba bathi nxa besanda ukuhlatshwa bagula kakhulu. Labanye abalutshwana okubikwa babhubha besanda ukuhlatshwa i-vaccine.
I-vaccine asikezwa ukuthi ibulele umuntu eZimbabwe, asikakuzwa. Okukhona yikuthi ngizabeka ngesiNdebele, umntwana uzalwa after 9 months ethwele esiswini. I-vaccine ungayihlatshwa namuhla engathi azalwele umntwana mhlani wakho bekusasa kwakhona. Kanti kufanele ithathe isikhathi ikhule ifike esigabeni sokuthi senelise ukuvikela. Kangezake ivikele ihlatshwe namuhla, ayisozayivikela ngingakaphindwa umphehlo esibili. Ifike ibuye ihlatshwe esibili ukuthi ikhwezwe iyefika phezulu. Emthethweni sithi thina uvikelekile after about 40 days from the first vaccine. We have still a maximum protection. 5 days, 2 days, 7 days, 10 days, we have ungakavikeleki. Ngakho kulula ukuthi ubambe umkhuhlane ngoba isikhathi sokuvikeleka siyabe singazi. Kubangwe ngumkhuhlane ofice umuntu engakavikeleki kuvaccine then ngokwaneleyo. Yona ngokwayo hayi asikaze sizwe ukuthi kulele umuntu.
Ngaphambilini kwalingxoxo uthe kungenzeka njalo ukuthi amanani abantu abahlaselwa i-COVID-19 ikhuphuke.
Kumele abantu bakwazi ukuthi umkhuhlane lo kawukahambi uyeza. I-wave iyalandela. Ilandela nini kasikwazi, kodwa ivame ukulandela nxa kuyithi umkhathi uyatshintsha. Nyaka enye isingenele ngo-January, February. Nonyaka kasikwazi ukuthi izabuyani, but iyaphenduka. Njalo asikwazi ukuthi iyaphenduka i-Delta variant, iyaphenduka lamandla onala elawo namuhla, kasikwazi kodwa ukuphenduka iyaphenduka. Ngakho abantu bafanele ukuthi bakwazi ukuthi umkhuhlane uyaphenduka, bakwazi njalo ukuthi iningi labantu bazivikela ngokuhlatshwa ama-vaccine le ayifoselwa, kodwa esikubonayo thina lapha yikuthi iyanceda iningi labantu.
Lo ngusikhwicamfundo eLopis Banda, ingcwethi ecubungula ukusebenza kwamajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 esixoxelaye ekobulawayo. Kusenjalo, ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abanye njalo abantu abangama-250 bahlaselwe ligcikwane le-coronavirus labulala abali-18 ngosuku olulodwa olwedluleyo. Lokhu kukhuphule inani labantu eselahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo lafika kunkulungwane ezedlula ikhulu. labulala abedlula inkulungwane ezine 4.3000 asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 sebesedlula izigidi ezimbili 2.4 million. Abazali sebekhuthaze uhulumende ukuthi laye alungiselele ukuvulwa kwezikolo ngokukhangela induko ezibhekane lababalisi ukuze abafundi bengafiki behlala njalo bengafundi ezikolo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Gabriel Uphondo isakhamuzi eMawane eNtebe uthi njengabazali bayakujabulela ukuvulwa kwezikolo.
Sivulwa ngemandla siwujabulele lokho ngoba abantwana besehlala isikhathi eside bengafundi. Akuvule kule qiniso lokuthi ziyavula. Njalo zivula kunjalo ababalisi labo bathole imfundo yabo yonke. Ngoba kungathiwa kazivula abantwana befunda kuphela ababalisi siyakwazi ukuthi umgogodla umgogodla wabantwana besikolo. Siyamsola la mqatshi wabo ngoba kanelisi ukuthi abanike into zabezeleleyo. Okunjengeholo akhulume labo abantwana bethu bafunde ngoba abantwana sebengemva kakhulu. Kusibulele kakhulu lokho.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi yamandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi kuza kuba nzima kubabalisi uthi babuyele ezikolo ngomvulo.
Akulako uza kufunda okuqondileyo okuza kwenzakala la ngoba ababalisi bayakhonona ngeholo labo elincane kangaka. Kuza kuba ukuthiwa enyathela udaka inathile uhambile isikolo ufundile lo bengafundanga. Ababalisi banikwe i-short notice 3 days ukuthi belungiselele ukubuyela izikolo zabo. Labo bangabazali bafuze betshiye bebhadalele abantu babo i-school fees. Sazi ngomvulo kuzaba nzima ukuthi abaningi babuyele emsebenzini ngoba bafuze badinga imali zokubuyela izikolo ukuthi imali zona zinzima ukutholakala kulezi nsuku i-foreign currency.
Uhulumende ubike kuleviki ukuthi abafundi abazabhala imhloliso lonyaka bazavula ngomvulo kuthi abanye bavule ngomvulo ozayo bavale sokulanda ikhisimusi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseNtebe eGwanda ngu-Albert Ncube.
Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Ibutho leMelika selibhombe nge-drone amalucacha awazakala ngokuthi Islamic State Khorasan kumbe ISIS-K ase-Afghanistan liphindisela ukubhonjwa kwegceke lendizamtshina eleKabul okusanda ukwenzakala. Ibutho leMelika lithi beliqophe ocatshangelwa ukuthi nguye owayeqoqe ukuhlasela amabutho eMelika eKabul. Uhulumende weMelika uthi uzaqhubeka ehlenga izizalwane zakulelo lizwe ezise-Afghanistan lapho amalucacha amaTaliban asethuthune khona umbuso. Lanxa isikhathi sokuthi uhlelo lolu luphele singedlula ekupheleni kwayonale inyanga. Amalicacha eChad athi azimisele ukukhulumisana lohulumende okulicebo elithethwe ngumongameli Mahamat Idris Deby walelo lizwe owathatha umbuso ngemva kokubulawa kukayise owayesevuse okweminyaka engamachumi amathathu ebulawa ngabahlamuki. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lingani litshona njani izilukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Diva waJaphi Bango Dube. Isizalane seZimbabwe esike sahlala kwele Afghanistan lapho osekubuswa yinhlanganiso yeTaliban.
Ngokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Angibonge babugande, ngibonge ukuba khona kulolu hlelo.
Sizwa kuthiwa ungumuntu osuke wafika elizweni leAfghanistan. Ungasitshela ukuthi lilizwe linjani?
Ukuxokozela okukhona babugande okuseAfghanistan, ngithemba ukuthi nxa sikhumbula kahle ukuthi kwaba ukuxokozela okwaba khona kusuka minyaka leminyaka leminyaka eyadlulayo. Kulokho kuyisimo esifanayo. Into ekhona laphana babugande ukuthi bona abazange bahlale phansi phansi aba ikakhulukaza abamabutho aseMelika laseBritani noma ngithi NATO abazange bahlale phansi bakucabangisise kahle noma baku-analyze isimo saseAfghanistan ukuthi babone ukuthi singaphathwa ngendlela enjani. Bona into ababefanele bayenze laphana ukuthi nje ba-recognize i-government yama-Talibans. Ngoku-recognize i-government yama-Talibans noma bengayi-recognize ukuthi bayayithanda kodwa bayi-recognize for the sake of peace. Ngibona ngathi ngabe ukuthi mhlambe bayi-recognize mhlambe indlela isibalo sabantu ababesifa sasizabe siphansi kakhulu. Njalo ngoku-recognize i-government yama-Taliban bona babesebe ngathi mhlambe sebe ngathi ngemva kwalokho badinge ezinye indlela ezokuthi bengahlala phansi njalo balungisise njani isimo kakhulu abantu abaphathwa ngaso phakathi kwelizwe laseAfghanistan kulokuthi behambe bayehlasela. Ngoba ukuyahlasela elizwe laseAfghanistan babugande lelana ilizwe lilomehluka kakhulu kulamanye amazwe. Kuyabe kufana lokuthi ngoba impi eliyo laphana balwa impi yokuthi i-guerrilla war. I-guerrilla war abantu babe besilwa oyabusilwa labo kuyabe kungabantu otshona unatha labo itiemini. Kodwa ntambama abantu labo otshona unatha labo itiemini yibo ababehamba besetshona besathatha ama-AK-47 babezohlasela. Njalo impi yakhona yimpi yokuthi ifana le-relay. I-relay nxa ungumuntu omdala nxa ugijima uthatha ibhayithi uyinike umntana uyinike umntana wakho umntana wakho laye athatha ibhayithi ayinike umntana nomntana. Impi yakhona iba njalo iyehla isiyemuva khona ngalo ukuthi bona abakholelwa. Nxa umunye umuntu ebuya ezama ukuintroduce kakhulu inkolo enye ehlukileyo kule yabo inkolo yesimuslim babona ukuthi umuntu lwana ongumbulali umuntu lwana ubacekela phansi. So indlela abafanele bayenze ngayo ngiyokuthi kuphela bahlale phansi baba-recognize i-government leyana babona ukuthi bengasebenzisana njani labo kulokuthi bahambe bathumele amabutho. Ngoba indaba yamabutho ngayikhuluma kudala babugande ukuthi indaba yamabutho leyi asoze yiyenelisa ukuthi i-resolve i-crisis le esiyibonayo elizweni lase-Afghanistan. Okuyinto efanayo lento esiyibonayo kathesi into eyenzakalayo elizweni lase-Libya. Elizweni lase-Libya babulala uGaddafi besithi bayalungisa kodwa kathesi ilizwe lase-Libya sekuyindawo njalo esilobugebenga obukhulu kakhulu kwedlula ngesikhathi sikaGaddafi. So ama-Taliban abawayekele abusi ilizwe lawo leliyana bona bahlale phansi kuphela lawo baqondise izinto ngendlela abangaqondisa ngazo. Engithemba ukuthi bakhona abantu abakhaliphileyo abayenesukuthi basebenzise le intelligence yabo babona ukuthi bangasebenzisana njani nelizwe le-Afghanistan.
Ngombono wakho okwenzakalayo kathesi into ebingavalwa yini ingenzakali ikakhulu nxa sikhangela ukusuka kwamabutho elemelika khona le-Afghanistan? Bekungenziwa njani ngokubona kwakho ukuthi asuke amabutho la kungabi lomonakalo esiwubona?
Ilizwe lase-Afghanistan babugande lilizwe lilabantu kakhulukazi engingathi abokholo lwesimuslim kakhulu njalo abaluqakathekisa kakhulu ukholo lwesimuslim. Njalo liyilizwe eli very traditional kakhulu elililizwe abantu bakhona abangakhangeleli ukuthi bangakhokhelwa ngomunye umuntu noma bengaphathwa ngomunye umuntu ngaphandle kokuthi bona babe ngabantu abazenzelayo izinto zabo ngendlela abafuna ngakhona. Ikakhulukazi izinto nxa sikhangela izinto izimiso zemithetho yelizwe labo bale ndlela bona abafuna ukuthi izinto zenziwe ngayo okuyindlela abanye nxa beyikhangela namhlanje ikakhulukazi nxa sikhangela impilo yedemokhrasi noma nxa sikhangela impilo ye-Western life basuke bayithathe ukuthi laba bantu bangababulali noma abantu bangama-terrorist bayizigebenga ezinkulu kakhulu. Njalo lilizwe elokuthi nxa lingaphathwanga ngendlela eqondileyo selingabe lilizwe elingabe indawo enhle kakhulu yokuthi kube indawo okulabantu abazilolongela abazilolonga khona bezilolongelela ukuthi bayone izinto eziningi emhlabeni.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Angibonge babugande ukuba kulolu hlelo ngivalelise abalaleli.
Lo ke bekungumnumzana Difa wajabi bango ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilayo.
Siyabonga Chris. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yezim imbokodo esichasisela ngohlelo lapho abesifazana beZimbabwe abahlala kwele South Africa abamanyane labanye babo kulelo lizwe abangamaZulu besabelana ulwazi oluthile olugoqela ukuhlola amantombazana asakhulayo ngenjongo yokuthi ahlale ezintombi aze ayekwenta. Khona ukuhlolwa kwamantombazana lokhu kwenziwa ngendlela eqondileyo yini njalo kwenziwa ngumuntu olekhono yini
singenazelela ukuthi lapha eSouth Africa iyakhulu isizwe samaZulu ukuhlolwa kwabantwana bangamantombazana kuyisiko kibo ngakho basewubambelelo siko basadla ngoludala ukuhlolwa kwabo kuseseyilokho kwesidala engicabanga ukuthi njengoba sihamba lezikhathi masebe kwenza akusenziwa mhlambe ngendlela leyo yokusezwa ngayo kudala kodwa sekunezindlela ezihlanzekileyo eziclinically approved ukuthi bayenze ngazo indlela yokuhlola amantombazana bayezenza ngendlela eyokuthi even ugatsha lwezempilakahle lapha lusebenzisana labo endabeni leyo yokuhlolwa so kuhlanzekile mpela ukuhlolwa kwamantombazana lapha eSouth Africa
babanjwa ngamandla yini kumbe kubuya labo abafunayo kumbe sesingathi lakho yikwephulwa kwelungelo
akuhlukunyezwa lungelo lomuntu ngokuhlolwa lokho ongafuniyo akafuni ofuna uyafuna kodwa ezizweni lapho kumele okuze isiko khona vele angicabangi ukuthi khona umntwana othi mina ngifuni ngoba yinto vele eyenziwayeyaziwayo elisiko
kodwa-ke bona abafana baphiwa yini imfundiso yokuthi kuhambelane ngoba nxa kukhangela amantombazana kuphela abafana-ke labo batshelwa yini ukuthi bengajahi ezemacansini lokunye
noma siyikhuluma sisithi zama ukuthi sixoxe amantombazana sizibuze lathi umbuzo wokuthi njengoba sibaxoxa sithi bahlale endlini kambe nxa singathi labo fana baxoxe bahlale endlini amantombazana singasaba ukuthi bazohlangana nobani phandle ngoba labafana bazabe beqoxiwe kwathi hayi umuntu kazi ukuthi ahlale lapho ngakho ngalokho-ke sithi thina singomama kunzima ukuthi ufake imfundiso ebantwaneni abangabafana badinga abantu abangobaba ukuthi babe yibo ababafundisayo labo sithi thina singomama ngasifundisa umntwana oyintombazane ukuthi kunje ubaba naye abefundisa umntwana oyomfana ukuthi kunje ziyadingeka inhlangano zabobaba hhayi nje zikhuluma ngezepolitiki kumbe ngani kodwa inhlangano ezizamela abantwana abangabafana zibafundise zibakhulise zibadodise babe ngamadoda azokuthatha babe ngabobaba abazahlangana labomama labathina sibakhulisayo bayakhinizi eqinileyo
lowo nkosazana Victress Mathutu umqondisi wenhlanganiso yeZim Imbokodo ebesixoxa naye kuhlelo lethu oluphathelane labesifazane esilethulela lona ngomgqibelo ufikiso wonke. Singakehlukani ngesizwe ebezikhokhela ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora likhangelelwe ukuthola imali efika izigidi phose ezingamashumi ayisithupha $59.9 million ngemali yeZimbabwe yawonalo umnyaka phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Ibutho selisize abantu bemaphandleni kuhlelo lokujova izakhamizi amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Hayi-ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.